Ya vele phela kuyazitshengisela vele ukuthi ngamanje walela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama i-parliamentary relations alusho lutho. Okwesibili ukuthi amaqembu azwayo esibili o-MDC bonke bebengekho labo babambo labo bani. So kuyafana nje lokuthi i-Highlanders bidlala nje lama-Boosters awungeke usitshele lutho. Ungakhanginyanzela ithi futhi i-RFC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile. I-voters roll kamudeli vele kayisebenzi lutho kula bantu abaningi abalikhulu abavele babhaliswa ngobutshotsi. So mina njengoba ubona wamfoti vele ukhetho lolu alisitshengiseli lutho ngoba i-percentage yakhona abantu abavotileyo le voters roll yakhona esitshengisiweyo ngokwesiphale nisho.
Kungaba kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyaka oza?
Right, ukuze kuhle kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR ezizikhwikamfundo ngangikhona emhlanganweni last week besithi bona i-BVR kukhanya siphuzile yaso ziyenzakele ukuthi abanye bathi khona ukhetho luzabuya ngo-February ngo-January February. Okusitshengiselayo mfowethu ukuthi i-voters roll ekhona le endala ekamudeli kayisoze isinike ama-results angela nkulumo. So kufanele ukuthi nxa kungela isifundo sakhona kabalelele uMorgan Tsvangirai wabulabuqesimncube kathesi nxa kungela voters roll entsha e-BVR sokutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lokhetho ngoba kuza siphendusele emuva sibuyele futhi ku-2013 kube le nkulumo. Okwakhathesi vele thina amazimbabweni sesizibhejele ukuthi nxa abantu bezanu-PF bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni